Asikwazi ukuthi ubaba uCharumbila ubekhuluma njalo ethembeni kumbe ekhangelani. Uba ngokubona kwethu akangikathi iZANU i-political party iyafana nale Council of Chiefs, ama-traditional leaders. Ngomthetho we-Traditional Leaders Act, ama-chiefu kumbe sithi izinduna zomdabuko, isiphala solwazi kumbe sithi indawo lapha wonke umuntu afanele enate khona nxa ewomile, ngumthombo ogobhozayo useva wonke umuntu weZimbabwe ungakhathalekile ukuthi ngwaliphi bandla. So asikuzwisisi iwele mhlawumbeni ubaba uCharumbila engaba ngowezanu kodwa akasoze ekhulumele wonke umuntu ukuthi ngezanu. Ngiyakwazi nakamhlophe ukuthi ayisibubonga amachiefu ababhilive ukuthi iZanu yenza kuhle njalo ibenzela kuhle. Bayakhala labo njengabantu bonke ngezanu sebehluphekile.
Izinduna kungani ziqhubeka zisekela iZanu PF yona iGPA isithi akumelanga zithathe uhlangothi?
Ngiyakwazi ukuthi uyabona nxa umuntu esephelelwe ngumphako, iZanu PF isiphelelwe ngumphako, sebezama zonke indlela umuntu ukuthi wanxa igalulo yabamba noma ivinitshana obusemanzini ukuthi engachwili ongasoze umsize ngitsho. Siyakwazi ukuthi uSmith la wathi esephelelwe ngumphako wazama ukusebenzisa ama-chief. Siyabona ama-chief bonke basebesekhwapheni likaSmith ezama ukuthi besupporti ukucindezela abantu. Ama-chief wonke umuntu uyabe sephelelwe ngumphako khanye uyabe sefuna ukubasebenzisa. Ama-chief ngabasu ma-politicians ngababachiye nxa iZanu ifuna ezepolitiki bala ama-political commissara yiba benza umsebenzi weZanu wezepolitiki. Ama-chief ngabomuntu wonke bachiywa nguSmith, iZanu yabasebenzisa lathi sizabasebenzisa sesitata umbuso ngoba ngabantu bomuntu wonke, akufanelanga bekhulumele ibandla elithize. Umbono wakuba uCharumbila hhayi ulelungelo lokufaka umbono wakhe njengomuntu weZimbabwe okhululekileyo kodwa ayisikho okuqondileyo.